ngakhangela umumo womnotho welizwe ikakhulu khona imali nje kanje kuleze suku imali vele iyahlupha ngoku imali yethu nale imali yabantu yangaphandle nale ekhulunywayo imali enkulu kakhulu inkomo ekhamayo abantu ayabantu yabakhama shule inkomo ukuthi angazi ukuthi kumbe kuyamela abantu bekuthengisa amadonga abo kumbe bathengisa inkomo ukuze benelise ukuthi bayayibhadala imali ze-nomination fee ngoba hatho mali encinyane inkomo ngakhangela khona ukuthi imali ezingangama $1,000 imali ezinkulu kakhulu inkomo zenezo ezimele ukuthi ngabe bakhangelile bakubona ukuthi kufanele ukuthi at least ngabe kulokuza imali ezenelisa abantu abanelisa ukuthi bazibhadale ngoba sinanzelela ukuthi akumelanga kube yinto yabantu abanemali kumele kube yinto yabantu njalo isenelisa njalo kule isikhathi ihulumende yona iyemele ingenele i-subsidize ilokuze niyezimali zenezo ihulumende iyemele incedise ukutheni ikhuwe wonke umsebenzi imali zibe ngaphansi kokuqakathekileyo khona ukuthi imali lezi phezulu isibi kakhulu le
abamabandla aphikisayo sibona labo bayakhala bathi into le iyenziwe libandla lenu elezanu PF ngabomo ngoba kalifuni bona be-opposition bancintise
lokho nkomo xa into izizwe yiphalamende kambe shuwa njengoba sisikhula ama-council of state singathi sabe siphenduka sithi thina kungabe kwenziwe izanu PF nxa kwenziwe idala lephalamende angikuboni ukuthi xa singathi idala lephalamende izanu PF nkomo sebezesiphambanisa khonapho abathi bona kwenziwe idala lephalamende bakwenziwa idala lephalamende kodwa bengathi bona kwenziwa izanu PF bona ngani lapho xa sokusithiwa izanu PF lapho sebelahlekile into eyenziwa yiphalamende ayisiyo into eyenziwa izanu PF
kukhona yini elingakuxwayisa yena uhulumende ngitsho le Zimbabwe Electoral Commission kuyiwa phambili nxa sesikhangela indaba zemali le ebhadalwa ngabancintisayo lanxa nje kungenzeka ukuthi ngempela le kayisoze iguqulwe kuyiwa phambili kukhona elingakuxwayisa yini
ukuthi nje inkomo izinto ezinjengalezi xa kuyiwa phambili abantu bayabezikhethela abantu babo xa abantu laba bengasancediswanga njalo kumbe ngamabandla abo kutho ukuthi kuzabakhama ukuthi bancintise ngoba imali abaningi bakhona bazakwehluleka ukuthola imali lezo ukuthi babhadale i-nomination fees lezi ngoba okukhona ukuthi njalo kutho ukuthi lezi yindlela abantu sebezancediswa yilabo abayibobakhethayo bese bemele bejwayele izimali njalo ukuze bayenelise ukuthi bancintise xa kungayisayenziwanga njalo kuzabe kuphelela khonapho kuzaba izifiso kuphela zabantu kuphela kungasoze kwenzakala ukuthi bantu babhalise ukuthi bancintise ngoba iy'mali zakhona zizabehlula iningi lakhona iy'mali zizabehlula sokusiya ngabanye abalabantu njengoba abantu babevele umuntu nxa esima uyabela abantu abalanda abayibo bafuna ukuthi abe kulaya kuri khonapho lapha khona ngezinye indlela enina mhlawumbe yibo bazazama ukuthi bancedise laba abantu ngoba inhlelo yizo ezikhona phakathi kwabantu bona babafuna ukuncedisa.